ngo-1996 kumbe 1997 sike saba lenye i-doctor strike eyaqeda 3 weeks strike eyabulala abantu abaningi kakhulu. Sike saba le funeral saqeda ikhisimusi ka-1998 singena funeral. So ukuqathanisa ngibona njengani yindlela nje eyokukhona, kodwa ngibona ukuthi baye bekhuluma iqiniso nxa besithi bona akuzange kwenzakale kuze kufike ukuba ngaleli ukuba kumgabe ekhona.
So ukuvalwa kwamakampani lokhu-ke
uhulumende kumele abone ukuthi engasebenza njani ngendlela eyokuthi ama-companies lawa azuze i-foreign currency ngesikhathi njalo ayakwanisa ukuthi azisebenzele. Udubo esilalo ukuthi uhulumende ufuna ukwenza konke, ufuna ukuba ngo-businessman uhulumende, ufuna ukuba njalo ngo-regulator, ufuna ukuba njalo ngumuntu o-allocate foreign currency eyi-one. Uhulumende akumelanga angenele kuma-business kakhulu kakhulu. Kumele afake imithetho ekwanisa ukuthi ama-business asebenze ngendlela okumele asebenze ngayo. Kodwa khathesi ngibona njengani uhulumende ufuna ukwenza konke, uyathenga umumbu, uyathenga ingqoloyi, uyathenga wonke uyazama ukuthi abe khona. Okwesibili ngibona njengani i-foreign currency allocation kumele ibe more transparent. Kumele sibe kwazi ukuthi ngubani ozuza i-foreign currency engakanani, ukuze sibe kwazi ukuthi si-track-e ukuthi sibone ukuthi bayayisebenzisa ngendlela esiyikhangeleleyo. Ngoba sibona njengani yilo udube esinalo ukuthi i-foreign currency elilutshwane esiyitholayo kayisebenzi ngendlela okumele isebenze ngayo. Kodwa udubo esilalo olukhulu yikuthi sithenga okuningi phandle kwelizwe ukwedlula esikuthengisayo, yiko okumele sikulungise. So kumele sivuselele ama-industry.
Ngenhlelo lezohulumende alazo, ubona ingani uzakwenelisa yini ukuvuselela umnotho welizwe?
So kumele njalo kube bakhulumisane uhulumende labanye abakwi-politics ukuze into lezi zilunge ngendlela esiyikhangelele thina.